I-Congress ke sizayilungiselela manje okuqalayo ke irally yethu ezaba khona mhlaka 17 March e-White Stadium kobulawayo. Sisuka lapho ke sesikhangelela ke ukuthi ke senze ke ama-Congresses ethu eqala ke kubranch kuya ku-ward kuya ku-district azafike ku-province ke sesisuka lapho ke ngo-May ke sesiyangena ke ku-Congress enkulu ke elizwe lonke. Sibona ingani nje njengensukwini hayi akukho ke okuzasiphambanisa izahamba kuhle imihlangano yethu yonke naleyo. Sise sebamba iCongress enkulu njengeprovince yakobulawayo hayi sesizimisele sesizinikele ukuthi singene ke kuleyo Congress sinike ubukhokheli wethu imandate entsha eminyaka emihlanu.
Umhlangano wona lo irally oyithoyo izakhokhelwa ngubani?
Irally ikhokhelwa ngumongameli wethu uNelson Chamisa ke nguye ngumongameli wethu ke ngalesi sikhathi size siyefika ku-Congress elokhu enguye umongameli wethu.
Ye, manje kulawa ma-Congress amancana wezigaba yikho lapho yini okuzavela amabizo azaya phambili ku-Congress yelizwe lonke?
Kunjalo sibili, amabizo yekho azaphuma khona khonapho ke ama-delegates ethu ephuma kuma-district ephuma ke kuma-provinces yiwo ke azahamba ke emhlanweni omkhulu ke we-Congress enkulu.
Sesike sezwa amanye amabizo afana lelikamnumzana Douglas Monzora nomnumzana Mdzuri u-Elias Mdzuri ukuthi ngabanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli. Kuliqiniso yini lokho?
Kwakathesi-ke akulabizo eselikhona-ke nje konke okungabe kuphuma kumaphephandaba-ke kungaba ngelokho okuthiwa ngesilungu i-speculation kumbe i-propaganda kumbe nje abantu ababezithengisa. Amabizo azaphuma kuma-Congress ethu amancane esizawenza kuma-ward lakuma-district lakuma-provinces yikho esinominetha khona ngoba ke inkokheli kazizinominethi zona. Yikho lingabona kuphuma ibizo kathesi kabe ibizo lamanga ngoba akahlali phansi ke ama-provinces ukuthi anominate.
Umhlangano nalo uzayenzelwa kweliphi idolobho?
Hatshe kwedolobho ke kakukakhulunywa, sisakhangela nje ama-venues ngobuningi bawo. Ngokuya kwesikhathi kho kuzaphuma khona-ke ukukhokheli bethu i-National Council isisitho ukuthi umhlangano uyenzelwe kuliphi idolobho njalo kuyiphi indawo.